Yebo manje ke wotsingene kwezomculo lapho sixoxa khona lo Robert Sibanda umntaka George Sibanda umculi olodumo ocula ingoma elodumo ethi gwabe gwabe umjane wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele.
Bari kwabi kuzwan le ntombi yami ihlale enkambe chiyo yantanda kwabi kwabi kuzwa le ntombi yami
ngibukusungulo kwaba ngibukutshisa ngoba ngiyintana wazala
wena wazalwa ngawuphi umnyaka
ngazalwa ngo-1969
ye akutsho phela ukuthi nekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi
thina ngekhaya simajaha amanye intombazana eyi-1 so ubaba sasihlala laye khonapho enyimakwetu wabhuda vele sihlala laye khonapho enyimakwetu
usebenza
esugar refiner kodwa ngapha ecula imizi
ye umama-ke ungaphi umama khathesi
umama laye sasishiye wabhubha ngo-1989
ye akusitshele imbali kababa
laphoukhanye ngayishaya kakhulu imizithi ngoba wenza izimali khonapho ngama-16 up to 17 khane wenza izimali umhlaba wonke jikelele e-amerika lase-UK kanye lasemhlabeni wonke nje e-afrika khonapho wayitshaya imasigani yokuqala e-afrika ukuthi betshaya imasigani nabojosaya hadeli ujosaya hadeli wayeyingane wakhe la betshaya bonke becula indawo
yami ihlale enkambe shuka yamthanda babikwabi kuzwa le ntombi yami ihlale enkambe Shuyatanda, nizamthengela mabhanzi, isiwithi lebanana, nizamthengela mabhanzi, isiwithi wonke lebanana, kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami, hlala enkambeni, shuyamthanda.
Ye, akutsho ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo ubaba yiphi?
Igwaligwabi, awugwaligwabi wenza izimanga ngoba ihlaba wonke nje yayithakazelela leyingoma igwaligwabi.
Ye, akusethi khona manje lifisa ukuthi liyenzeni ngomculo kababa?
Asiuphaa ibone ukuthi esethi siyawuphakamisa umculo kababa ngoba likhulukani kunomunye umfowethu layo vele eculayo esekhethwanepongtolbaliba siuphakamisa umculo kababa.
Ye, nxa sikhangela lizawuphakamisa njani?
Singaphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshayo njalo sizaphinda sizitshaye futhi siyaphinda sizitshaye futhi.
Ye, lizakwenza nini lokho?
Anytime nje sifika nje kathi ngamenza anytime.
Ye, siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa. Kambe ngobani abathengisa ingoma leyi mhlaba wonke sibili?
Ikhethi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sayi-SWP nasiyi-Netherlands ukuthi ama-codes lawa online so asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefits nxa kuthengisiwe ama-codes ona lawo futhi siyakudinga kokukhona.
Kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuyo yantanda kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuyo yantanda ngizamthengela mabhanzi iziwithi lebanana ngizamthengela mabhanzi iziwithi lebanana. Kwabi kwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni ngizamthengela amabhanzi iziwithi lebhanana. Wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi mna eyami nansi ngilayo bona ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilalela. Ngizamthengela mabhanzi iziwithi lebhanana ngizakuthengela mabhanzi iziwithi lebhanana. Kwabi kwabi
kuye lapho kade limuzwe ekhuluma-ke ngu-Robert Sibanda umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi gwabi gwabi. Sizaqhubeka phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo kodwa kunjalo-ke khanya kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababa George Sibanda kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani. So umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani. Nxa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo-ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali.
Kwabi kwabi mfana asazi wethu wena wena ntombi. Sondela ngapha ntombi yami, ulalele kuhle lapha. Ngakuthengela amabhanzi, iziwiji, konke le banana. Gwabi gwabi kuzwani le ntombi yami ihlale enkambe. Suyathanda gwabi gwabi kuzwani le ntombi yami ihlale enkambe. Suyathanda ngiza kuthengela amabhanzi.
Yes, sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.